intsha yakobulawayo ibuthane ngomvulo egcekeni lezimota eleCity Hall belande uhlelo obelubizwa kuthiwa yiBebulawayo Youth Economic Freedom Expo obeluqoqwe yinhlanganiso yeViking Techno. Umbukiso lo uqalise ngentsha yakobulawayo ibonakalisa ekwenza ngezandla okugoqela ubuhlali bezandleni kanye lezikhwama zamangqongqo. Isikhulumeli salinhlanganiso uThamsanqa Gumpo uthi intsha yakobulawayo kumele ibonakalise ubuciko bokwenza imisebenzi etshiyeneyo obenziwa ngezandla.
I-expo leyi is meant ukuthi kona iphakamise abantu abatsha in terms ukuthi sifuna ukubona ukuthi kahle kahle kobulawayo kwenzakalani in terms of ama-business, ukuthi abantu abayenza imisebenzi yezandla babuye labo bazozibonakalisa, mhlawumbe sebengathola ulwazi, mhlawumbe sebengathola ukuphakanyiswa, sebengathola ama-advice from abantu esibanxusile ukuthi baze la ukuthi bazonika nje about experience, about business, into enjalo.
Omunye obebukisa akwenzayo uNtombiso Dwandlovu uthi bona njengentsha bahlushwa yimali yokusebenzisa kanye le mitambo yokuthengisela lanxa okokuthengisa beyabe belakho.
Senza ama-PTT, senza i-issue covering. Ama-challenges esihlangana lawo ngayo manje. Imali yi-challenge. Sabe sifuna ukuyathenga i-stock, futhi sibe le-stock esiningi. Kufanisela to ukwenza, sihlale sile-stock. Then le-market. Market yesikhupha, futhi asithanda ukuthengisa. But izinto ziyakwanisa ukuyenza. But i-market yesikhupha. So singathandela to ukwanisa izinto zezibhidi endaweni eziningi. Even outside the country. I think ikho kule market futhi enye enkulu ukudlulala.
UMnumzana Emmanuel Matsika osalesikhathi eside esenza imisebenzi yezandla othengisela eCity Hall ukhala ngokuthi abantu sebebaningi abenza imisebenzi yezandla njalo sebegcwele indawo yonke, okubangela ukuthi intengo yempahla abayenzayo ingasaqondiseki kakahle.
Abantu sebegcwele indawo yonke and the price ayisakhontrole ngoba omunye umuntu la yekele efuna something ethi ephakethi, so i-price ayisayizi izinto ezithi uyikhontrole njani. I-price is 50 abantu bekuthenga anyway. That
obe umhlonishwa kulo mhlangano uMnumzana Louis Mathuthu olilunga labontanga kubandla leZANU-PF ukhuthaze abatsha bakobulawayo ukuthi bengasaleli emuva kodwa labo baphatheke ekuyeni thatha imali esambeni esesilungiselwe abasakhulayo ukuthi babone ukuthi bengasizakala njani. Uthi amaqembu akhe alindele ukuthi bonke abasakhulayo babuye kubo babaphathise. Ungezelele njalo esithi uhlelo lwakuqala lwaphelela eHarare kodwa lolu luhlelo oluza kugcina ilizwe lonke. Uthe wonke umuntu omutsha kungakhathalekile ukuthi uvela kuliphi ibandla lezombangazwe uvunyelwe ukuyathatha leyo mali nxa efuna ukuyisebenzisa ukuzithuthukisa. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.